OA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 8 kuNtulikazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukula. Izendo. Kadora uchinechitatu munhu wese kuita demonstration. Mademo achatanganyika ese kuputika semaputi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekhankasa eMarondera namuhla lapho acele khona uZulu ukuthi ayitshengisela ngobunengi eHarare ngolwesithathu esola indlela ikomishini yeZEC ephatha ngayo amalungiselelo okhetho.
Abantu benkayi sebekhethile abakukhethileyo, thina sesiqedile. Asifuni ukubona kuthiwa lobudlwangudlwangu lobusela phakathi kwenotho yabo bona abantu beGwanda.
Bobaba nabomama asiyeza ke sidlulisa 40 years lokho esibuswa yilaba bantu.
Abamabandla achiyeneyo labo bebekhankasela ukhetho endaweni ezichiyeneyo zelizwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi aphatheke ngobunengi ekutshengiseleni okuqoqwe ngomanyano wakhe eHarare ngolwesithathu besola indlela iZimbabwe Electoral Commission ephatha ngayo amalungiselelo okhetho.
Kadora uchinechitatu munhu wese kuita demonstration. Mademo achatanganyika ese kuputika semaputi. Tichambotanga tichiita hwani remuHarare vanhu vakasaterera. Tichademonstrata almost if need be on a daily basis. Kuna kugumiri mademonstration. Tichagumira kutaura kunodiwa namunangagwa uyachiona ne one on one. I've requested my meetings, hatina kutaimira. Because he's not an elite builder. He's not a gentleman. He's not a patriot. He's not a revolutionary.
Umnumzana Chamisa ukhuthaze njalo inkulungwane zabantu abaphatheke emhlanganweni wakhe lo ukuthi bavote ngobunengi mhlaka 30 bakhiphe umbuso weZANU PF. Uthembise ukulungisisa konke okuhluphayo elizweni okugoqela ukusilela kwemali lemisebenzi alubana ethe wanqoba. UChamisa uyilandule imbiko ethi ufuna ukukhetha unkosikazi Grace Mgabe ukuthi abe ngumsekeli wakhe kuhulumende we-MDC Alliance. Kodwa uthenxa umnumzana Robert Mgabe lemuli yakhe bemsekela njalo befuna ukumvotela uyakwamukela lokho. UChamisa uthembise njalo ukuthi phansi kukahulumende wakhe imihlobo yonke yabantu eseZimbabwe izaphiwa izikhundla kungelanketha betshabi.
Tiza baba tiza. Kukula. Tiza. 30 July are this election nje. 30 July is the watershed election. 30 July is a life rules election. 30 July is a platform yokuthi tinodzora nyika yedu pa independence chaiyo chaiyo. We are going to have all races in our team. We are going to have all tribes in our team. When the Zamunangangwa Nagawana Rungwe Dama Homeboy,
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa ekhuluma emhlanganweni okukhankasela ukhetho awenzele eMarondera namuhla. Kunjalo nje amanye amalunga omanyano we-MDC Alliance lawo ebesabalele ngelizwe ekhankasela ukhetho. Ekwanda Central onqintisa idinga ukumela lesi sigaba edalela eParliamente umnumzana Patrick Dube yena ubehamba eqoqoda ezindlini ekhulumisana lezakhamizi. Sebuze uDube ukuthi bezimamukela njani izakhamizi.
Sezama door to door campaigns, hayi response is good. Ngenxa yokuthi abantu sibili inguquko bayifuna, bamthabela sibili upresident omncane lo khona.
Kuyini okuthembisa abantu beGwanda Central alubana uthe wanqoba?
Okokuqala engibathembisa khona ikuthembeka nxa ngithe bangithuma ukuthi silalokhu esikufuna kuyefika eParliamente. Okwesibili ngibathembisa ukuthi khona angisoze ngike ngise ngachiya iconstituency leyi ingazanga imelwe ngobuqotho. Asifuni ukubona kuthiwa lobudlwangudlwangu lobusela phakathi kwenotho yabo bona abantu beGwanda. Obazaba bekuphiwe nguhulumende yikho eliza kubisa kubo njenge-CDF eyake yaba khona bayibisa ya-oditwa and saba spot on.
Balalela abantu ungabatshiyela waphi amazwi?
Amazwi engabatshiyela wona ngithi asisebenzenini ndawonye ukhetho lube ngolukhululekileyo singayenzi ubudlwangudlwangu siyabona ama-posters adatshulwa akuniki nhlonipho sifuna owinayo awine iposta yakhe isesihlahleni odliwayo adliwe la iposta yakhe isesihlahleni kodwa-ke mina nxa ngisiya khona le ephalamende ngizobavele ngizawina nkomo ngizawina so nxa sengiseku wineni senzaba sengisebenza phela imisebenzi yabo naleyo zabe ngithuma yona balesithunywa sabo esithembekileyo.
Umnumzana Patrick Dube udinga ukumela isigaba seGwanda Central edalele ePhalamende engowe-MDC Alliance. Einsiza South khona umnumzana Angila Cala Ndlovu odinga ukumela isigaba lesi ePhalamende yena ukhala ngobuyanga bona athi sobuthwalise nzima abasakhulayo.
Abantu bethu sebegugile, beguguiswa yiso isekethe baba, beguguiswa yikuvukuza umhlabathi lapha nalapha, kuthiwa lapha kule gold litholakale i-2 grams, kodwa sebesebenze baphela emzimbeni, kuye kuvukuzwa laphana, kugejwe laphana, kugejwe laphana, kudingwa lelo golide elingatholakali ngendlela. Abantu bethu sebeseguga kungabakhangeli iningi nababasha sokungani ngamaxhego, beqeda lapha abantwana abatsha, sebezama nabo ukuzithokoza. Sizawuqeda lokho okuthiwa yi-stress ubathola yonke indawo sebethenga utshwala izipatalala kwayisikho ukuthi siyabasona kabazenzi ngumumo odalwa nguhulumende okhona owenza abantu bahlupheke basebenze nzima bangakwazi lalapho abaya khona kunjenjenje abatsha abayiboni ikusasa yabo ngenxa yezanu because ikusasa yabo laba abantu ivele isibulewe kabasalubona uncedo lokuvota ngoba bayarigwa futhi bangavota abantwana sebephelelwe lithembo, they've lost hope.
Uthini kuZulu weInsiza South?
Bobaba nabomama asisukumeni sonke ngobuningi bethu asingeza ke sidlulise i-40 years lokho esibuswa yilaba abantu ingani abantwana baka-Israyeli nge-40 years bangene eCanaan thina sesingababuyisela laba bantu kuyabe sokuyi-43 years kuyabe sokuyisiqalekiso kuNkulunkulu asibulanga uJoshua umfana omncane asichuphukeni naye nangu ngitshela abantu baseZimbabwe nanti ithuba kufanele sitshintshe uhulumende sitshintshe iparty ebusayo sifake iparty yenguquko e-MDC Alliance abantu laba babi umbuso lomubi.
Umnumzana Angila Cala Ndlovu udinga ukumela isigaba seInsiza South edalele ePhalamende engowe-MDC Alliance. Enkayi South khona umeli walesi sigaba edalele ePhalamende yena odinga ukuqhubeka esimela umnumzana Abednego Bebe wenze umhlangano ongenwe izinkulungwane lenkulungwane zabantu eNkayi Center namhlanje lapho akhuthaze khona izakhamizi ukuthi ziyevota ngobunengi zikhiphe iZANU-PF embusweni. Asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Bebe.
Hayi kukhanya ngani lapha abantu benkayi sebekhethile abakukhethileyo thina sesiqedile sesimeleleke umhla ka-30 njalo bakhulume sobala bakhuluma ukuthi bona sahamba salwela ilizwe ukuthi sizibuse hathi ukuthi kubuse umuntu oyedwa salwela ukuzibusa sonke ngokunengi bethu so ke ngalose sizathu yibo sabhala iconstitution entsha ngo-2013 eyasinika i-devolution of power sine sesikufuna ukuthi inzuzo evelela lapha ebantwini bakithi kayibuyele ebantwini bakithi inzuzo evelela esigabeni kayibuyele esigabeni i-development eyenzakala esigabeni kayilawulwe yisigaba asisafuni ukusele eHarare iHarare isimothile ayimothanga wabantu kuphela imothe ilizwe lonke basobala-ke basikliye abantu benkaya ukuthi hhayi thina sesimelele umhlaka-30
abethuselwa yini abadala khona ngapho ikakhulu ngabezanu-PF kumbe amanye amabandla
hayi ongasethusela-ke kutho ukuthi uyabe umuntu oyabe mhlawumbe engaveli enkayi abavela lapha enkayi kangimboni ongethusela omunye ngoba inkayi sebekhulumela kukhulumileyo njalo bathi kabesabi lutho njalo bona bayathembana njengabantu benkayi kabahlukuluzane
abangenelisanga ukuza emhlanganweni wakho lamhlanje ungathanda ukuthini kubo
abangenelisanga-ke sibe lo mnyama omkhulu imota ekade kufanele zithwale abantu ezimbili zisuke zafa siyaxolisa-ke kulabo-ke abanganelisanga ukuthi basike kodwa-ke ngikwenzayo kumawadiona la ngu-5 angenelisanga ukuthi asike senzabalanda emawadini labo kuyadingakala ukuthi-ke sichithe igazi phansi khona ngale mawadini ngoba sesilungisele lapho lalona ugedo esintwini sakithi kuqakathekile ukuthi umuntu achithe igazi phansi xa kusenzakala ubuhle obuhle yibuhle bonke lobo esilabo yikho sizwa abantu bejabula kangaka
umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edalele ephalamende njalo uncintisa edinga ukuqhubeka emela lesi sigaba edale elifanayo uBebe ungumgcinisihlalo njalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe elubhengula kobulawayo odinga ukumela isigaba lesi edale lephalamende umnumzana CMC Bebe Nkomo laye ubeqhubeka ngomkhankaso wakhe unkomo ongumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le-National People's Party uthi uhamba kuhle umkhankaso wakhe
umkhankaso elubhengula hhayi usahamba kahle ngokuthi sibanengi singu-17 esikhontestela ukuba ngu-MP so ke you can imagine ukubana even like nxa ufaka ama-posters uyaswela lapho ungafaka khona wabantu abaningi sebefakile ukuthi uyafika e-spoti luthola kulandawo kodwa ke hhayi elobhengula akukabi lolutho olusuphayo sibona ngani wonke umuntu ule tshukuntshu yokuthi akhulumisane labantu belobhengula
kuyini obathembisa khona abantu belobhengula la alubana bethe bakubuyisela edale lephalamende
into yakuqala engibatshela yona ngiyilo into one ukubana kuza implementwa uchapter 14 oyi-constitution okhuluma nge-metropolitan council so ngingaba ngu-MP wabo ngingaba yiparty ye-metropolitan council lapho engizakhangela ngokujulileyo nezinto lokuthuthuka kwebulawayo so leyo nto yiyo eqakathekile engibatshela yona ukuthi no before ngiyimemba yeparliament zangisehluleka ukuthi ngingenzani ne-corruption engaba khona ku-city council kwakungela lutho engingangingalwenza but kathesi njengoba ngizabe ngilelungelo lokukhangela ngokujulileyo izinto zakobulawayo ngibathembisa ukubana ngizaba nelihlo elimbanzi njengomuntu ongala-corruption ongasosela njengoba silabadala abasebefika ku-65 balisebenzela ilizwe the may not have a pension anywhere kodwa-ke i-government kayikwenze lokho so ngizazama ukuthi lwele abantu ukuthi kube lo mthetho owenza ukubana abantu bahole abele iminyaka efika 65 going forward
umnumzana CMC Bebe Nkomo udinga ukumela isigaba selobhengula edalela ephalamende njalo engowebandla le-National People's Party singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe we-Studio 7
ngikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe Kuliviki Mthwakazi omuhle sisephumula constituency lapho sixoxa lo mnumzana Nkululeko Nkala ongusakhulayo ongenayo kukhetho ekhangela ukuba lilunga ledali lephalamende. Nkululeko, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, unjani?
Ngiyabonga baba, thanda ukuthi ngibingelele abalaleli balolu hlelo. Okuqakathekileyo ukuthi ngibone sokuyisikhathi ukuthi ngisukume lami ngithi hayi sengisebenzile kwezemidlalo kodwa nanko njengalaba abakhulayo siyaswela i-representation phambili ngale ngasezithi hayi lami ukuthi ngincintise lapho ngingene ngichovana labanye. Ngiyabe ngincintisa ePhumula, uPhumula constituency, ngifuna ukukhethwa kwezephalamende.
Esigabeni sakho mnumzana, bakhona yini abasakhulayo abakhange ngingena kukhetho lolu ngaphandle kwakho?
Sithe sikunomination court ngiye ngachayisana lamajaha amabili amathathu engathi ngontanga. Okuyinto enjabulisa kakhulu lakho ukuthi hayi sime ngedwa ufuna ukusukumela phezulu ethathe lezi ndaba. Isiqiwa sithi sona even if you ignore politics, ipolitics ayisoze ku-ignore. Abaningi bethu sijayelele khona lokhu ukuthi sesibaleka sithi hayi lokhu asikho kwethu. Kodwa akula muntu ozasilungisela ngaphandle kokuthi sizilungisele thina.
Wena njengomuntu ongisakhulayo, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuthi ungene kukhetho lokuba lilunga ledali lephalamende kulo mnyaka?
Isiminingi iminyaka sikhangele okwenzakalayo phandle lapha. Okokuqala, ungakhangela abantu bakho kala nge-unemployment ekhona eZimbabwe jikelele. Sikhangelele, ngizawuthatha ngikubeke eduze kakhulu lami. Mina bengikwezemidlalo, esithi arts industry. I-arts kwamanye amazwe yinto eqakatheke kakhulu ukuthi iHollywood contributes significantly ku-GDP. But kithi ngapha eZimbabwe siyayi-ignore. Kuyinto ekwanisa ukuthi njani. Singanithokosela abantu abakwanisa ukusikhulumela phambili ukuthi bethi hayi, umsebenzi lawo lo is not just entertainment ukuthi laba abagidayo. Ngani kuthiwa ngezinye izinto eziya phambili. Sikhangele njalo khonapho sisakhuluma nge-unemployment. Yikho ikhampeni yami ngiyirana ngithi creative leadership. Sihlala siloke simelele ukuthi kuza kuyela kuyevulwa omelini lawo CSC njengakonkwana kwakukhona kudala. Asiyali, siyafuna ukuthi i-industry ivuke. But zikhona ezinye indlela esingabhoda ngazo ukuthi silungise ukuthi sikwanise ukuthi sitshintshe izinto singabi dependent. Sikwanisa ukwenza ama self-sustainable constituencies. Yikho engizama ukuthi ngikwenze ngePhumula khona la.
Kuyini okwenza ukuthi ubone ngani ukuqakathekile ukuthi bakuvotele beshiya abantu?
Khona ama options ahlala ekhona. Kodwa mina engingakuthembisa izakhamizi zePhumula ukuthi njengoba ngisho nge-creative leadership, isikhathi lesana sokuthi sihlale simelele ukuthi kuzabe imali ivela eParliament. IParliament ayilethi imali. Sifuna umuntu ezakwanisa ukusukuma etshintshe zonke izinto zelezi zibe yiyona leyo imali. Umdala unkomo wathi nxa ufuna imali lima. Ziningi izinto eziningi esingazenza ezePhumula constituency ukuthi kwakuqala ngemva kwamagrosa wonke asiphumula kulama industry. Backyard industries zonalalano wababaza khona abawelder abayenzani. We formalize those things sesilayo employment leyo esikhala ngayo. Tshela abantu ukuthi thina besiyeza leyo ukuthi ayibulawayo arts awards enyangeni ezidlulileyo. Yithe sambileyo sahlala phansi lamankampani ukuthi amankampani enxa ekwanisa ukuthi esukume ethi nasi 50,000 yenza nini ezemidlalo, singehlulwa kuyini ukuthi sithi nasi 50,000 asiguqule nini iPhumula?
Angikuzwile mnumzana. Gqiba uhlelo Nkululeko, usitshela ukuthi nxa abantu befisa ukuxoxa lawe malani ngomkankaso wakho bangakuthinta kanjani?
Ngibambeka kunombolo ezithi 0772 214 373, le enet one ethi 0715 654 255.
Hayi, ngiyabonga Nkululeko, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana.
Kubonga mina baba.
Ngwanele kwalamhla Mthwakazi omuhle, lapha bengixoxa lo mnumzana Nkululeko Nkala. Isikhathi du bafethi masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo ngumaikhobe, libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, silo Gibbs Dube.
Sithina masiko
owabusenziwe
mani,
kangela obaba mkhulu.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, siyaqhubeka ngodaba lokuthi abafana bakathesi bangazani ukushela lapha ngani kuyabehlula. So-ke ngilenhlanhla ngoba ngilo nkosikazi Lilian Mlilo, yena ongukhansela edolobheni lakoBulawayo. Kunjani mama?
Ngiyaphila baba.
Ye, ngibese ngisiba ke. Hayi, ngiphile kakhulu. Ngibese ngisiba ke khona ngale goli lo baba uDumisani Ncube. Baba Ncube, kunjani?
Ngiyaphila butikizi, kunjani?
Ngisiphile kakhulu. Ngiqase ngawe ke Ntombi Endala, kuhamba njani abafana bakathesi ungazani? Ababoni lutho la.
Okwenza abafana bakathesi bangaboni kuhle, isiko kalisekho. Izinto ezazisenzakala kudala ngesikhathi sikhuliswa thina ngabogogo, mna ngile minyaka kathesi phose 49 years. But isikhathi sona sana sikhuliswa ngabogogo thina. Kwakulesikhathi sokuthi ukuthi wawungaphongu phongu ubhudlukela nje waqala ufundiswa ayikhona ukuthi phongu ungena kathesi abantu bakathesi ogogo labo anti abaselaso isikhathi sokuhlala labantwana ngezikhathi zakudala abantwana babehlala labo gogo uzokuthiwa umntwana eyinkazana uyagcina endlini isikhathi esingake lokhu esendlini esafundiswa athi ephuma phandle vele eqinile seyinto kuyafanana lakhona okho kwabobhuti labo bhuti kunesikhathi sokuthi wakuthiwa obhuti bayahlala egangeni hlale egangeni amaviki lamaviki besegangeni bekhuliswa babelayo akwenzela ukuthi ngayisesentombini esesiyakhuluma layo eqinile eyindoda kathese kakusekho khona okanye mbona ingane silahlekelwa liseni
baba Ncube kambe uhamba njani emajaheni la
hayi izinto azisafani nakudala phela khumbula ukuthi manje sekule ndlela ezilula zokwenza izinto indlela ezilula bona akusahambi uma ngomude baye abantu bahamba imota bahamba ebhasikili into enjalo into ziyatshintsha nesiko alimangandawona so manje abafana yes of course abantwana kuba lula ngoba manje kulamafoni kulama-email akusabhali incwadi ilinde inyanga yonke ukuthi iyephendula so into zakhona ziyashesha kusheshe kulunge masiko ezinye izinto futhi abantu soku-advise abantu abangasobahambi yabona into enjalo sokuya ngokuthiwa kufundiwe kufundiwe kanti ukufunda sokubhuka kuphela so uyathola ukuthi izinu ma uyintombi uthola ukuthi uboniswa umuntu ongakaze ashele into
khonapho-ke nkosikazi Mlilo nxa sikhangela pho kungalungiswa njani khonokho ngoba kukhanya ngazane ingane sokumemetheka kakhulu
mina mbona ngani ukuthi sikulungise lokhu ngcono nga kuyavunyelwa kube ngumthetho welizwe ukuthi kube labantu abangeniswayo ezikolo ukuthi abantwana batholakala ukuthi bayafundiswa ezikolo khonokhwana amasiko akudala kube lababalisi abakufundeleyo khona lokhu ukuthi bayefundisa abantwana ukwenze kube yinto efakwa ku-constitution yezimbabwe ukwenze ukuthi abantwana labo bakhule bekwazi khonokhwana okwakusenzakala kudala ukuthi umntwana oyinkazana mba umntwana ongumfana wayekhule nqandwa ukwenze ukuthi azakhule abe mkhulu athi esengena esesiba umuntu oselungele ukuthi athole unkosikazi wakhe engumuntu oqinileyo namfisa ithi ngakwenzakala khonokhu ngoba kathesi yikho okunye sokwenza lo mkhuhlane lumemetheka
pho-ke indaba kade sitshisa kakhulu lapha-ke baba Ncube kodwa isikhathi yitho sesingazani sesiphelile so wena nxa sukhangele sibili khonokho okukhulunywa ngumama ukuthi phela kube lezikolo ukuthi kufundise isiko kwenzakala khonokho
njengakho lokho ukuthi abantwana kudala lakintsha besithi ma siqala esisiya esitejini sokuba ijaha kanjalo kube le lapho kuhlanganwa khona abadala bedlulisele imfundiso ebantwaneni noma kungasuka esikolo kuba into enhle khona noma omunye uyakubamba omunye uyakubambi kodwa khona imfundiso yazihambile omunye kuyamsiza
bala amafitshane khonapho-ke nkosikazi Mlilo
siyafisa ukuthi khona lokhu okwamasiko ngakuyabuyela kubuyele ukwenzela ukuthi abantwana bethu bakhule bekwazi imithetho yamasiko lokuthi bakhule kuhle
ye ngithatheleli thuba ukuthi mbonge-ke ubaba uDumisani Ncube yena khona ngale-ke kwele South Africa mbonge njalo ukhansela uLilian Mlilo khona ngale-ke koBulawayo uyingcwedi kwezamasiko esintu lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo wolibalelisa ngenjabulo ngumthembo sithemba uKips Dube
siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa
uphetheni namhlanje
umbhalo esiwuphetheyo sikhangele uJohn ichapter ka-4 ivesi yethu iqalisa ku-9 iye ngena ku-10 isehle siyaphansi uJesu ehlangana lomama weSamariya indaba esiyikhangeleyo le ngeyokuthi abantu bayathanda ukukhethana besehlukanisana ngemhlobo lokhu yinto eyayivele ikhona kusukela kudala singakhangela imbali yamasamariya lamajuda kwakungumhlobo owodwa owagcina usehlukana kusiya phambili ngakho kuhamba ngezizukulwane langesizukulwane babezwisisa betshelwa ukuthi akuhlangwana nxa ungumsamariya lanxa ungumjuda abahambelani sihlangana lapha lojesu kuchapter ka-4 ivesi ka-9 ekhuluma lo mama oyeSamaria emcela ukuthi wahlangana laye kumthombo wamanzi, wamcela ukuthi bengicela ukuba ungikhele amanzi ukwenzela ukuthi nginathe. UJesu wayewomile eyedwa, abafundi bakhe sebedlule badinga ukudla, kodwa sifumana lo mama esithi kuye, ungeke wacela amanzi kimi ngenxa yokuba wena ungowesilisa, ungumJuda, njalo mina ngowesifazana, ungumuntu weSamaria, njalo uyakwazi wena ukuthi amaSamaria lamaJuda kala kudlelwana. Siyananzelela ukuba uJesu semphendula kuvesi ka-10 laphana, kazange akhulume ngokwehlukana kwamaJuda namaSamaria, kodwa waqalisa ukukhuluma laye ngezinto zezulu, waqalisa ukuveza kuye uNkulunkulu. Umama lo wacina egijima esenguye ogijima esiye edolobheni leSamaria ebatshela ngoJesu, njalo kuthiwa iSamaria yonke idolobho lonke laphuma leza kuJesu lazohlala laye, lamncenga ukuthi ahlale labo amalanga amabili. Konke lokhana ukwehlukana, ukwezehlukanisa kwakungasekho. Ngakho sifundani kule ndaba, sifunda ukuthi vele ukwehlukanisa kumbe inkethabethane ivele iyinto ebakhona, njalo kuyinto esuka ihamba kusizukulwane langesizukulwane. Kodwa sithola indlela enhle lapha engasisiza ukuthi kathi senzeni nxa lokhu kuphakathi kwethu. Okokuqala, sibona ukuthi uJesu kazange athi ehlangana lomama lo baqalisa ukumchothoza kumbe waqalisa ukumkhangelela phansi. Okokuqala, sibona ukuthi uJesu wamemukela umama lo njengomuntu olingana laye, yikho wakwanisa ukukhulumisana laye. Kazange amkhangelele phansi ukuthi ngowesifazana, kazange njalo amkhangelele phansi ukuba ngumama weSamaria, kodwa simbona ekhulumisana laye kuhle, emcela amanzi. Ngokokuqala lokhu ukuthi abanye abantu abangomunye umhlobo oyehlukane lawe ubaphatha njani wena. Okwesibili, sinanzelela ukuba uJesu wathi kumama lo, ngicela amanzi okunatha. Kutsho ukuthi kumele sinanzelele ukuthi imhlobo ngokwehlukana kwethu, lo omunye umhlobo okhangelela phansi ulakho olunye ulutho wena ongalalo, balezinye iziphiwo, balendlela yokwenza kwabo izinto ongeke wena wayikwanisa. Ngakho yikho uJesu wacela umama lo wathi, ngicela amanzi, emtshengisela ukuthi ulokunye umama lo alakho amaJuda angalakho. Siyafumana ukuthi umama lo waqalisa ukubona ukuthi laye ulolunye ulutho laye ulingana ke noJesu, lingana lamaJuda. Ngakho uNkulunkulu nxa siza kuye uNkulunkulu uyasilinganisa sonke, akukhethi ukuthi unguphi umhlobo, kumbe ulikhiwa, kumbe umuntu omnyama, kumbe ulindebele, kumbe ulishona, kumbe ulikhalanga, kumbe ungumtonga. Phambi kukaNkulunkulu sonke siyalingana. Siyakwazi ukuthi ilizwe lethu selisiye esigabeni lapho kuzaba lokhetho khona, njalo yikho lapho okuqalisa khona ukuvuka ukwehlukanisana phakathi kwabantu. Ngakho umthandazo wethu ukuthi lindaba kamama weSamaria ehlangana loJesu kayisize ukuthi sinanzelele ukuba sonke siyafanana phambi kukaNkulunkulu, siyalingana, njalo ngabe singabona uNkulunkulu nguye odiliza imiduli esehlukanisayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu, siyathandaza ukuba udilize imiduli yokwehlukanisana, imiduli yokukhethana, imiduli yenkethabethane, kodwa sibe lokuzwisisana, sihlalisane ngokuthula langokuzwisisana. Igama likaJesu, siyabonga.
Lathi siyabonga mfundisi. Lapho besivuselela umoya silo mfundisi uSenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Silipheke impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Black Rhinos 1, Highlanders Boso 0, Triangle United 5, Shabani Mine 0, Chapungu 1, Bulawayo City 0, Bulawayo Chiefs 0, Yada 1, Mutare City 0, Nikruta 2. Umdlalo wokugcina ke ubuphakathi kweDynamos leChicken Inn ziphele zingutshikilo bhanqa 1-1. Ukuziphetha ezo suku umthwakazi omuhle sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekhankasa eMarondera lamhlanje, lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi ayitshengisela ngobuningi bakhe eHarare ngolwesithathu esola indlela iZEC ephatha ngayo amalungiselelo okhetho. Aba mabandla chieneyo labo bebe kankasela uketo endaweni zelizwe ezichieneyo. Asibeni sonke kusasa ngesikhathi sika 7:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matuka Nduna bafubatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.